Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amige ngithathe leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona lingalivuka njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 12 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle, ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqoqoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitshekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi ithenti lomntwana ligcwele igazi, and then maligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana, sathola idoktor sithi umntwana udlenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe, kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale, kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga. Besile rally njengoba libonile namuhla ke eChinoyi. Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu, kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basef. Saqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuza phetha ngani, lizaqhubeka lilokhu lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Ye, saqhubekela phambili ngomhlangano wethu. Ye, ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli advocate Nelson Chamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethe njenge-triple C ngenxa yokubana ke singilungiselele ukuba form uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered okusemthethweni so lilalisi lalilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etiwasuze sime siyaphambili ke ngeviki ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili si-organize umhlangano ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esechinoyi imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule silokhu sikulolu daba intathele izindaba iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk uRubimbo Mutshenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala Mutshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsai Mahere uthi bakhulume lo Mutshenje baxolisa uMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo uStanley Raphael Khumalo uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga lobulelani sibuze isikhulumeli sika Stanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo
umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngishilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi bubulelani abakhonzayo futhi labo laku-PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
Ay, lati siyabonga. Loke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda. Isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eGobulawayo. Indodana kalo oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejele legami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le koBulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobaba omncane uMphoko and then uma basibesi-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-ekta ngenye indlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha, vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangi-check-a umntwana ntambama ngitshela ukuthi ipenti lomntwana ligcwele igazi. And then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktha esithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela, umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala, ngene ngingakhulumi, nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kasiqoqela uKhalezi Madozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama-investigations, the system, above all, uNkulunkulu, take control ukuthi kucace. Ngoba clearly, ama-statements abhaliwe ngumama lo mntwana, the medical report, namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kaGugu wagcizelelwa ngunina omncane kasiqoqoqela uNkosazana Sigqobisile Sibanda uthi uMphoko wakacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba lezi zisukuhlungu kakhulu. Zisukuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje eframeweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akula lutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangele ama-statement, ama-complaining akuhambelanga.
Umantshi uMakdzira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqoqo likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvume yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho simple, kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisibele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kathesi ukwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Sigqobisile Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. umnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamawovet eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olweZak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona mpela, sikhona siyaphila kutshwani lapha. Ya hayi, ngiyazwa ithi emva komboniso kumbona onyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngoshuma lo uyakhuluma sibi uthi hheyi gugurakunde hey umnangakuhambile liwandla khona ngale kwathini amathuthi akusebenzi lokhu nangikhanyeka. Ye uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi ukuthi naye bontizana isithawisa kanzima kanje sihlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Nizobele khulume leke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ikala nto ayikhuluma ukukhuluma into engasebenziyo. Yazi usuvusa ulaka lo ndoda lo safelwa ngabazali sinje sezintanda ni uright ngobuyise uyaphila lo nini uyaphila into ememenza ukuthi ekhulume kubi. So kufana lokugawule bonke laba uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafa kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma akusebenzi lokhu abakwenzayo into eyidoda abayenzayo le babesapota le nto engasebenziyo safelwa ngabazali. Alright, thank you. Ngiyabonga ngoba khuluma kuye kuningi ngasuka seyilandani siyamdonsa ngebhathi.
Ngibingelela, ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli umsakazi omkhulu isikhondlakhondla somsakazi. Kodwa-ke ngidabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolikuthusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda kithi akuthuselwa nakupolitiki, kuyadibhethwa ndoda, kukhulunywe akuliwa, kuthuselwana. Ungatreteni abanye emsakazweni, awunayo imvume yokutreteni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje ekhoneni uthule ulalela abanye bevunga ipolitiki. Ndoda, sikupolitiki akuliwa, akuthuselwana, ungatreteni. Ma uzwa utreteni abanye usuyizanu, usuyizanu uPF, ngoba izanu ephila ngokutreteni abanye, phila ngokuthusela abanye. Uligwala, uligwala impela kupolitiki. Yikho sukukhetha nje ukuthusela abanye abantwana. Xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlangana le ndoda kithi.
Studio 7, salibonani livuka njani ngabalaleli. Phela iTriple C akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, iTriple C yinjalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobula awa yonihlele ekhaya. So thina njenge-MRP asiqhubekeni, siqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyeli emuva. Qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakho kuvele kuyikho emandleni, sikwazi ukuthi abantwabethu noma sihlone abantwabethu sibashiye endaweni yakubo. I-TCC hayi iyobe ilokhu ilindile, ngumjwaqa wenja eyabe ihlele ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyeli emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga.
Talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani ngeregista ukuvota, lingakhulume kakhulu kuStudio 7. Ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela sirejistile, yikho ukuze siwinise uChamisa. Ngibe sengimangala lo umbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi umnangagwa kaZinduthu ngokuncishwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenzwa lutho, bayaphuma. Nangu lo wabulala uMapimo Blessing, nangu kazangu wabotshwa, wapho nguv kuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhithi nansi kugura wondi yabantu babulawa kabuhlungu mnanga kupande ochiwe ngabaphandi kanti ukhuluma ngubopha kwangapi lokwenza icala wangabayenzela iphi icala ojob njengobana abantu abahamba bayenza yiba abantu bezana uPF kodwa enxa yokuthi bona sebe abuser imithetho ikhoti singezana uPF amapolisa sengayezana uPF amasotsha ngayezana uPF ukhulumani kuyafanana labo gawulelo okukhuluma amanga kombumbulo bakhe abantu bezimbabwe ngathi sebethwele nzima kangaka ngenxa yezanu kanti esikunje kuyavota ithi yona ihlala iwina nxa iwina kwenziwa yikuyini ukuthi izanu PF ibulala abantu ithumba abantu manxa iwina fiyafiya mina ngicela ukuthi limbuzele yena umgwadi lo ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu bengazi beme beqememe lapha bethi sisisi ilamanga izanu PF yiyo kunje wona la malunga kamthwakazi ahambe athathwe egama athethwe izanu yakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini nasikwasizanu yabulala kunje ukhetho lono bayakwazi vele ukuthi uchamisi ubachaya kuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala umuntu etshona emele izanu PF ngokugawulela ababekhuluma umbumbulo abantu sithwele nzima thina ngezanu PF abake bemukutshona bekhulumela izanu PF angathi ezivele singutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF ibengathi ezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevota vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithuda abantu bezanu kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku zethu
uGiyo 7 linjani 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 impela ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio ya uNdlovu lapha ebilabila South Africa ya siyakhala siyakhala ngensizizakala lapha ekhaya lapha siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa kwenziwa iTCC lomthakazi kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumente wezanu sesikhangelele ukhetho kangaka indlela yabojwani mamombe leyo sebebotshwa futhi bangasaphela amabheyili tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankaga wezanu PF ya into abayizayindi kakhulu le kodwa besikhulekela ukuthi abantu mpela babambane abezanu ama-Triple State MDC wonke amabandla nje sezenjenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe singavabambane bamkhuphe umnankagwakho utsho kunamnankagwakhoutsho umnankagwalo siboneni ibandla elitsha ukuthi liza nani abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kubele emsebenzi ngiyabonga 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 xolo siba mude
ninjani mahlaba ezulu hayi siyalibingelela nasingapha kwele South Africa lingabe linjani bakamthwakazi hayi siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi lenkosi yethu ubulelane sidalwa kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi hayi siyabonga kakhulu bese sithi hayi aluba umthwakazi ingakhula khula mthwakazi khula mthwakazi kodwa ngicelani kubuza bestudio 7 hlala nsizwa umfundisi umkandla ngiyeyedwa okhulumayo kada kula abanye yini abafundisi songani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi umkandla hayi asikusolo ukukhuluma kwakhe kodwa like lidobha abafundisi phela baningi litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela hayi kungabe kukhuluma umfundisi umkandla ngalezi ndaba zegwanda kathi kithi kuwonkayi ngale aziphuma sizizwe ezakuwonkayi sizegwandla kuphela hayi siyabonga
litshonile litshona njani ngekhaya kwi-Studio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi umpofu lesimanga esikhulunywa yilo baba umgwadi lo kufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le nganeni babekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF umthetho owenza ingane zihlupheke abafazi bahlupheke babulawe njengezinja baqunywaqunywa amaphisi bafakwe emgodleni baphoselwe emgodini baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni umthetho wakoba nojob zikhali lo angento wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu sibulawa yisigebengu lesi esingaziwayo lokuthi senziwani lamhlanje ukuthulwe ngaso kuthule zwi akula muntu okukhuluma ngaso sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku isigebengu lesi esibulala umfazi izanu PF 40 years besenzinto enuka ebolileyo leyo kubulala abantu bezwisa abantu ubuhlungu but baye kuthi kulo mthetho eZimbabwe umthetho wakhona ole nketho yabetshana umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane ababulala izalukazi abancitha izalukazi isibhedlela sokuyadinga ngamaphilisi BP imgwaqo ifile yonke into ifile makukhulunywa ngomthetho kodwa kukhulunywa ngabo bonke bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela babopha abantu aba innocent babavalele MRP laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele babotshile ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamandebeli siyasayidayino sibekwe eceleni njengezinto ezinga existing emhlabeni kodwa kuthiwa hlalani lithule kugcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi wekulani ithi sidlile sisuthi kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu ngiyaxolisa ukuba munye kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezu kokuhlupheka okuhlukumezeka sibulawa senziwe izinto ezinga-existiyo emhlabeni unkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni estudio 7 ngikhuluma nokhanda liyachisa la ngqondongqondo ungqo straight ngqondongqondo ungqo lo nekhanda lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho me ngithi kulo masibanda lo ayeke lento yako utikweni into yamashona nomayaka siyadlula kuye abazi ubuhlungu ayizwi ipaining inyezwao mina so kame kancane futhi nanoma kuthiwa ziyakhala namhla yena uzabe ecasha phasi kompyuta thina itisabe siphethe ngama-ak sifuthula hayi le nto yokudlala kame kancane masibanda into engayenza nakubheka ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaki ithintshela into engitsho mina ihothed banaseklabrandeo
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika wayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli ukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela ulethe amaphepha lawo. Kazange avume ukuthi alethe amaphepha lawo. Nxa bemyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho. Indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikutsho khonokho phela ukuthi bungani bemhlasela kathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza lapho. Amaphepha la ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange lange. So amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi yi-politics still. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republican bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi. Hayi, akulanto enjalo le. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapho, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala, leli licala sibili elisegcekeni. Angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo kuxakuxaku. Mna mbona ngathi hhayi yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sokuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathesi abuyayo lokho zibe sitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonokho. Kodwa-ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans ona lawo ngokusekela nalo hlanya lwabo lunolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili. Yikho ukubona kwami lokhu baba Gandhi.
Hayi, siyabonga Numzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elitshumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gandling, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.